Siyabonga Sandra lo Chris. Lichona njani sapho leZimbabwe yekudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhlaka 12 ngolwezi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Amakansila ebandla leMDC renewal kwabulawayo athi azazama njalo esikhathini esizayo ukususa umeya waleli dolobho. Ukansila Martin Moyo lomsekeli wakhe uMnumzana Gift Banda kanye lokuguqula amakomiti amakansile akhethe amalunga amatsha.
Odokotela abasebenza esibhedlela zikahulumende akhalale umsebenzi athi asebizwa zinhlanganiso ezakwamanye amazwe ukuthi azosebenzela okubangela ukuthi kusale kungela abadokotela abeneleyo elizweni.
Ibandla leMDC elikhokhelwa uMnumzana Morgan Tsvangirai lithi kalisoze lamukele uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe olenational budget yomnyaka ozayo njengoba uhulumende engakhulumisananga lozulu ngalolu daba.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amakansila ebandla leMDC renewal kobulawayo athi azazama njalo esikhathini esizayo ukususa umeya waleli dolobho uMnumzana Martin Moyo lomsekeli wakhe uMnumzana Gift Banda kanye lokuguqula amakomiti amakansili akhethe amalunga amatsha. Amakansila la enze imizamo efanayo ngeviki edluleyo kodwa anqotshwa ngevoti eyodwa. Umthetho uthi abagcina isihlalo bamakomiti amakhansili kumele aguqulwe mnyaka ngomnyaka kodwa lokhu kwagcina ukwenzakala kobulawayo ngomnyaka ka-2009. Ibandla leMDC renewal lilamakhansila alichumi lane 14 kobulawayo njalo aweMDCT alichumi lanhlanu 15. Sixhume ukhansila kaWard 28 olilunga leMDC renewal uMnumzana Colette Ndlovu.
Ebesi ukhangelele thina ukuthi umuntu ongukhansila kufanele azi ama-departments wonke ngaye esekhansilini. So njengobana umthetho we-Urban Councils Act usivumela ukuthi khona ngomnyaka kufuze siriviewe umsebenzi wenziwe ngama-committees. Njalo si-reappointe abanye, which means umthetho uclear ukuthi khona kufanele ngomva komnyaka sitshintshe ama-committees.
Njengoba linqotshiwe lidliwe yivoti, sokuyikuphela kwale mizamo?
Ye, ukunqotshwa njengoba sinqotshiwe kutho ukuthi engxenye lakho ukubona kwabanye bayaphuza ukubona, but thina bese kukhangelele nje ukuthi ama-committees kufanele atshintshwe.
Umeya lo msekeli wakhe labo belizama ukuthi basuswe ezihlalweni zabo, lingasipha izizathu?
Ye, ebesikukhangelele thina singama-councillors sonke nini. So singama-councillors besikhangelele ukuthi khona lalo usuke ewadini yakhe akula muntu owabuya ekhansilini elesikhundla. So besikhangelele ukuthi wonke muntu atshintshwe because lawo nxa siwakhangele siwabala njengokuthi ngama-committees. Kutho ukuthi thina nxa sihlala singama-councillors siyabe sivumelana nje ukuthi khona asenzeni so. So inamba yabantu abaningi bithi kasitshintsheni kodwa ngendaba zokuthi abanye abantu basuka bakuthathe political, thina besicabanga ukuthi nxa sivumelana indlela esizenza ngayo njengokuvumelana kwethu ukuthi asitshintsheni ngoba iningi labantu bebesithi kasitshintsheni. Kodwa-ke okusuke kwaba nzima yikuthi bekukhanya kulamanye ama-supporters amaningi awe-other party. So kwakhanya abantu sebesesaba ukuthi batshengisele ukuthi isifiso sabo ngesokutshintsha ama-committee.
UMnumzana Colette Ndlovu ngukhansila kaWard 28 kobulawayo. Umeya wedolobho uMnumzana Martin Moyo uthe obengeke akhulume phezu kwalolu daba ngoba ebesiya emfeni. Umsekeli wakhe uMnumzana Gift Banda yena obengabambeki ecingweni.
Odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende abakhalale umsebenzi bathi sebebizwa zinhlanganiso zakwamanye amazwe ukuthi bazosisebenzela okungabangela ukuthi kusale kungasela bodokotela abeneleyo elizweni uhulumende engaqhubeka engabangezeleli iholo. Lokhu kuvezwe ngumnumzana Francis Rhodes, isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abodokotela laba e-Hospital Doctors Association, ekhuluma emhlanganweni lentathelo izindaba eHarare lamuhla. Umnumzana Rhodes uthe uhulumende yena othi kalamali kazimiselanga ukulalela izikhalazo zabo. Wengezelela wathi inkokheli zomdabu elizweni ingani zihola imali ephezulu kulaleyo eholwa ngodokotela. Lokhu kwenzakala umoma ezibhedlela usiba mubi ngamandla njalo ezinye izigaba ezibhedlela zivalwa ngoba kungelabo dokotela abeneleyo. Sixoxe lomnumzana Khipha Ngwenya wedaluka eLupane yena othi iningi labantu kulesi sigaba bathembe isibhedlela seSt Luke's Hospital esenkonzo yeRoman Catholic njalo ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kungakhathaza labo ababe bedluliselwe isibhedlela sempilo kobulawayo kuphela.
St. Luke Hospital. Ngefiya ngkhona even what you call nxa uqalisa hayi ikhanya iyabambeka abantu bayezwisisa hayi sikuthi nje imali yangkhona iliyana edukuya kufana ndakobulawa nxa into ayihluka kuqathanisa ndakobulawa kobulawa ingani imali yangkhona iphezulu but lapha eSt Luke's ingani down. So that's why ikho engikukhangeleyo ukuthi abantu bayasithakazelela isibhedlela lesi ukuthi bezoyelatshwa khona. Lokusebenza kwangikhona kukhanya ama-doctors akhona bayasebenza sibili bayakwazi umsebenzi wabo. Ivini lakho ungahamba kumetroni uyefaka isikhalazo sakho utsho uthi ngumuntu nje ongelalutho bakhona ukuwasista nje ukuthi hhayi nxa ukhona ukuthi la uzathola imali eyakhona noma ngemva kweviki kumbe noma ngemva kwenyanga bakhona ukuthi beku-asiste bekunike lokhu uyabe ukhalaza ngakho. Uqotha mangeze bekuqotha unless nje kube lo mkhuhlane ongane uyehlula then lo-ke ngakho riseya kwezinye izibhedlela lakho mpilo.
Kuyaphiwa yini imithi?
Hayi imithi iyaphiwa but akuphiwa nje mahhala but intengo yangikhona engikukhangeleyo ukuthi intengo yangikhona i-brown ayifani lakobulawayo.
Ngalesi sikhathi odokotela bekhalele umsebenzi ungathi abantu belupani kakhulu edaluka khonapho kungabe kungabakhathazi kakhulu ngoba bevele bengahambi ezibhedlela zikahulumente.
Hayi but lapha ezisathi lupane lapha hayi it's not a problem kangako mina ngedwa myself anzange ngakubona kuyinkinga kangako le St Luke's ya then le lupane lakho ngakuyikliniki ane center kule clinic.
Lo mnumzana Khipha Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane ubekhuluma ecingweni eStudio 7 le Studio 7 ekhona le eLupane.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ibandla leMTC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi kalisoze lamukele uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe olwe-national budget yomnyaka ozayo ngoba uhulumende engakhulumisananga loZulu ngalolu daba. UNkosazana Dorcas Spanda okukomiti ebona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe uthi bekumele uhulumende akhulumisane loZulu ngodaba lolu njengalokho okubhalwe kusisekelo sombuso welizwe. UNkosazana Spanda uthi idale lePhalamende selibike ukuthi kalisoze lixoxisane loZulu ngalokho njengalokho okwenzakala mnyaka yonke. Umsekeli wesikhulumeli sezembiko kubandla lezanu-PF umnumzana Psychology Maziwisa uthi kuyafunakala ukuthi abantu makaza bethule imbono yabo ngoluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe. Kodwa uthi lokhu okukhulunywa libandla leMTCT yikuchitha isikhathi ngoba lingelalutho lokutshela uZulu. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ukhangelelwe ukwethula ekupheleni kwenyaka le okumunyethwe yibhajethi yomnyaka ozayo. ilizwe libhekane lobunzima bokudinga imali yokwenza inhlelo ezijeneyo njengoba kungela amankampani amaningi avula amabhizimusi elizweni. Asizweni
consultation ayenziwanga umnyaka lo. Sizayibiza sesithi ke yitshina amasubudget ngoba yabe yenze okwakhe yena labalutshwana. Kungasoze kusebenze ngoba isisekelo sombuso sitsho ukuthi abantu kabaconsulte, abantu kabafake umbono wabo ngoba leso phela yisikhwama selizwe. Imali yena le yimali yabantu, imali yelizwe. So yena yabe yabhajetha njani engakhulumanga nabantu elizwe.
Pho manje kuzathiwani
into engiyikhulumayo lapha vele sengicacile lapha duke ukuthi abantu nxa bengaxoxiswana ngabantu nxa bengatshelwanga abantu ngoba abantu abantu babakwazi ukuthi bama problems abe amingi khuluma ngeeducation abantu babakwazi ukuthi bona kueducation bafunani kuhealth bafunani eningaja kahulumende abantu babe bekwazi ku-local government okubahlupha emakhaya sile migwaqo efileyo sile ama-potholes le izitiki zidubuka every time koBulawayo ngikhuluma kunje kwesi sikhathi sifuka amanzi evaliwe silento eziningi esifuna ukuthi sizikhulume ukuthi lokhu sifuna kulungiswa lokhu sifuna imali eningi imali yengezwe kubhajethi you know silokhu okuyizinto okuningi esebe sifuna ukuthi sikukhulume pho nxa uminister wefinance ezakuma laphana azenze lokwakhe abesebuya sosithi ngizopresenta ibhajethi uyabe presentana kupresentayo upresentane vele lapho sokule phutha khonapho ngoba yena seyenze okwakhe lalela abalutshwana ama-stakeholders amalutshwana the rest of the country abacontributhanga abaphiwanga lelo thuba lokuthi bekhulume ngesikhwama sabo selizwe so mali yakhe phela uthi namasi so yena uyabeza kuma laphana sithi yenza ibhajethi esenzela ubani aso bhajethi yendlini yakhe yibhajethi yabantu yelizwe kuyabe kumele ukuthi asixoxisane labantu siyenze i-process yonaleyo siyenze every year sithathe i-input sinike sithi sinamasi abantu bathi lokhu lalokhu lalokhu nxa sesenza ibhajethi yakho wena ehofisini abantu kumele ukhonside ukuthi abantu bathe bafuna imigqaqo elungisiwe abantu kabala ama-street lights abantu amanzi avuke evaliwe kunje ilizwe lonke ama-towns wonke abantu bayakhala kabala manzi there's no water.
Unkosazana Dorcas Sibanda okukomiti ebona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe ubekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo.
Umbukiso olodumo wababaza izithombe lokudweba imifanekiso owenziwa kanye ngomnyaka usungule e-art gallery yeZimbabwe ngemva kweminyaka edlula elithumi ime ukwenziwa ngenxa yokusilela kwemali. Inyathelo lokuvuselela lombukiso lukhanya lwamukelwe ngenjabulo enkulu ngabakulomsebenzi elizweni. Intathe yezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umnumzana Rafael Chukukwa ongu-curator we-Arts Gallery of Zimbabwe uthi lumbukiso owawusaziwa ngegama lokuthi yiZimbabwe Heritage usuphenduka ngaphansi kwegama elitsha elithi yiZimbabwe Annual Arts Exhibition ngemva kwesikhathi eside ungasebenzi. Njalo utshengisa imisebenzi ye-art edlula engamakhulu amane 400.
IZimbabwe Annual Exhibition khona manje sireceive ama-entries, ama-works afika 400 or so. So each jury for the past 2 days when you charge ama works lawa the exhibition ye Zimbabwe annual exhibition izovula mhlaka 19 December.
Ukubukiswa kwemisebenzi ye-art yakuleli kuza hlanganisela umncintiswano wokukhetha imisebenzi elungiseke ngobuciko obukhulu engathola imvuzo. Uchikukwa uthi kuzaba le mivuzo echeneyo ezanikezwa ama-artist aphumelelayo kulo mncintiswano.
I-exhibition lei Zimbabwe Annual Exhibition iya-invita wonke ama-artists elizwe leZimbabwe ukuthi wabuyise imisebenzi wawo laphana e-National Gallery. So it's very inclusive. Iya-includa bonke la ma-artists. Kuzoba nama-winners. First, second, ne-third prize. The fourth prize is about the young artist prize winner. And lama prizes laba bazothola inyuku, labanye bazothola ama-materials, labanye bazothola ama-residents. So ama winners azo announce on the 19th Miss Vula Lake exhibition.
Umnumzana Chikukwa uthi izizalwane zeZimbabwe ziyavunyelwa ukuncintisa ezigabeni ezitshiyeneyo njalo yonke imisebenzi ye-art okugoqela imifanekiso, ukudweba, ukubaza izithombe zezigodo lezamatshe, i-graphics lokunye, ethi inani lababhalise ukungena kulumncintiswano balakho-ke ukuthola imvuzo yaphezulu ngoba belungise izithombe ezikusimo esihle okumangalisayo.
Eish, impresa kanjani? Impresa kanjani? Maune 400, more than 400 works. Eish, ama judge ye, for the past 2 days, makuyi inkinga kanjani? Kuthi bakwanise kuthi baselecte ama works, kuthi happy, azokwanise kuthi angene exhibition.
Lombukiso oyabe uza kwenziwa minyaka yonke kusukela lonyaka uzadonsa kuze kube mhlaka 29 Zibandlela womnyaka ozayo ka-2015 khona e-Art Gallery yeZimbabwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kuqhubekela phambili ukulwisana kubandla leZANU-PF kulandela ukuthunjwa kosakhulayo lamhla umnumzana Jim Kunaka, ocatshangelwa ukuthi usekela umsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Joyce Mujuru. Obone isenzakalo lesi umnumzana Wellington Peyama osekela ibandla leZANU-PF uthi uKunaka uthunjwe ngabantu ekade behamba ngemota wenelisa ukweqa emoteni le wabaleka kodwa walimala kakubi. UPeyama utshele iStudio 7 ukuthi abacatshangelwa ukuthi bathumbe uKunaka yilabo abasekela ibandla leli bekucele likamnumzana Emerson Mnangagwa ongumphathintambo wezemithetho njalo ocatshangelwa ukuthi ulwisana nalo nkosikazi Joyce Mujuru ekuthatheni isikhundla sikamongameli Robert Mugabe nxa ethe wasuka embusweni. UKunaka oyazakala ngokukhokhela inhlanganiso ecatshangelwa ukuthi ngezigebenga elokitshini leMbare eHarare ubikwa esesibhedlela se-Avenues Clinic lapho elatshwa khona.
Umnumzana Peyama uthi kucatshangelwa ukuthi omunye wabo osekela umnumzana Mnangagwa, umnumzana Godfrey Gomwe, ulisana lo mnumzana Kunaka njengoba icatshangelwa ukuthi usekela unkosikazi Mujuru. Kasenelisanga ukukhuluma lo mnumzana Gomwe ngodaba lolu njengoba ebengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi ukukhefu. Kusenjalo waye kubandla lezapho sekudalela Politburo kubandla lezano PF umnumzana Sifas Msipha uthi ukulwisana lokho kubandla leli kungalibhidliza. Ukuze sihlaziye okwenzakalayo kuleli bandla ke sizwe ingcwethi wezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda osekolitshini leHuddersfield University eBhilitane exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngibona ngani kuyiqinisa ukuthi ibandla leli lingabhidlizeka ngendaba yokulwisana lokhu okwenzakalayo. Kodwa kufanele sinanzelele phela ukuthi nxa konke lokhu sekwenzakele ebantwini bezana abaningi labanye abazabe bengathabanga njengabo Mjuru ngokwakhe umama Mjuru. Kuzima kakhulu ukuthi alwisane leZANU kuze kuye emaphethelweni ngoba phela inotho yakhe yonke wayithola ngeZANU njalo abantu abaningi abezanu bayazazi izenzo zakhe ezingazinhlanga. Njalo lokuthi bangamthwalisa nzima kangakanani nxa kuyikuthi kube lokulwisana okunjalo ngaphandle kokuthi nxa wahlakanipha wakhipha inotho yakhe elizweni. Kodwa ngibone ngani nxa kuyikuthi sokufika esikhathini sokuthi ukuthi hayi singasidingeni ukuthi kulwisane kabuhlungu abanye kumbe icele lingabe lingani kalikho phambili lingagcina ligoqeka kumbe kube lobudlelwano obuthize nxa kuyikuthi sokufanele kwehlukane.
Ye masikhangela njalo umnumzana Msipha uyakhuluma nsuku zonke sithi kuloko kwenzakalayo kungani sibili kuyahlupha kakhulu kodwa bayamlalela yini mayikhuluma.
Kuzima kakhulu ukuthi sibone ngani bangamlalela ngoba akukho phakathi kwakho ukulwisana lokho. Ngibone ngani mina acele wonke azame ukuthi ngesikhiwo singathi kutholakala ukuthi le upper hand ngubani, but ngasebenze njalo bacine sebevumelana ukuthi hayi ukhanyana ngiyozathola atholeke umbuso wakhona lo. Kodwa kungenzakala kube le mistake omunye kugcine kulisana ngendlela engajwayeleka.
Sizula njalo kuthiwa kula omunye olandela iZANU-PF osakhulayo kuthiwa nguJim Kunaka otshayiwe sibilo kwamagama etshayelwa ukuthi kungani ucatshangela ukuthi ucele elikunkosikazi Joyce Mujuru, kambe khonoku kuya ngaphi?
Ngibona ngani mina lokhu kuqhubeka kutshengisa ukuthi phela izanu kumbe icele lika Mnangagwa litshengisa ukuthi lona yilo lilamandla njalo lingenzela ikuthandayo loba ngasiphi isikhathi. Ngibona ngani phela nxa ukhangela indlela kade hlupha ngayo mfana lo abe nguye sichayiwe kutshengisa ukuthi phela uMnangagwa uzimisele ukutshengisela ukuthi amandla akuye. Njalo kuyasimangalisa kakhulu ukuthi unkosikazi uJoyce Mjuru ubecathangela ukuthi angabe obulobudlelwano lebutho yini uMnangagwa engesabanga lokhu.
Lo mnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi kwezombusazwe obekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7.
Kulafto kulamhlanje sihlaziya uhlelo lomkhankaso ukukhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuthi zithenge izinto ezilungiswa eZimbabwe kulezilungiswa kwamanye amazwe afana leSouth Africa.
Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte icingweni lingene lani kuhlelo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isikhulumeli sikamongameli Goodluck Jonathan wakwele Nigeria sithi uleqiniso lokuthi umongameli wakhe uzanqoba kukhetho lokudinga umongameli oluza kwenziwa ngenyanga kaNhlolanja ngomnyaka ozayo ngoba izinqumo zakhe zizinhle njalo elosekelo olukhulu.
Isifundi sakwele Malawi esisekolitshini le-University of Malawi sibikwa silakho ukunqoba emncintiswaneni wezinto ezinceda umhlaba kwezentuthuko owenzelwa kwele Morocco yonale iviki ngomtshina wakhe olungise kumakhalekhukhwini obizwa ngokuthi yi-Padoka Charger.
Silifake kancane ezandleni zika Chris Kande wa Studio 7 esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingalitshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo. Igama lami nguChris Kande, sidibana njalo uhlelo liphuma lendaba lishona lendaba. Lamhlanje ke kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosikazi Rosemary Siyachitema owenhlanganiso elwela ilungelo labathengi i-Consumer Council of Zimbabwe, lapho esixoxa khona ngodaba lokuthenga impahla yenziwe eZimbabwe, i-Buy Zimbabwe campaign. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu.
Ya, umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi kungani kanti abantu kuthiwa kukhanya bathenga impahla ezivela phandle kwelizwe, zona zikhona ezinye eziyaba zifana ezithengiswa eZimbabwe?
Engikubona ukuthi khona siqedi isikhathi esikhulu sikhangela kuvela kumana 2006-2007 izinto zaziwomile and izinto ezazifika lapha ngezaphandle. Abantu sebejayele ukuthenga zona ezi zinto zaphandle. Izinto zaphandle futhi ngoba lapho ebelungisa khona izinto bayakwanisa ukulungisa eziningi okwenzela ukuthi into eyedwa yabe isingaduli kakhulu. Abantu sebejayela khonokho. Nxa manje sikhangela izinto ezilungiswa lapha elokhu eZimbabwe sibona ukuthi khona laba balungisa izinto sebebalutshwane bale izinto ama-machinery abo sengeyokudala okokuthi khona kabasakwanisi ukuthi balungise izinto ezikwanela abantu bakhona khonapha eZimbabwe. Izinto ezilungiswa lapha ngoba zilutshwane uyabona ukuthi khona imali yangikhona iphezulu. Abantu balapha bale mali elutshwane balezinto eziningi abafuna ukuthi bazenze khona, ukubhadalela abantwana isikolo, ukubhadalela amanzi, amagesi, imali yerenti. Kutho ukuthi khona okuyimali nyana lokhuyana abalakho ulutshwane kufanele kukwane izinto eziningi. And then usukhangela futhi ubona ukuthi khona laba abalungisa izinto lapha kwesikhathi esikhulu kade sebeyekela ukulungisa izinto sebephonga ukuzithenga phandle ngoba kade besithi khona kuthi akulamali eningi sebekhangela ukulungisa zona lezi zinto zinye lapha bebona ukuthi khona ama abathi khona la ama production costs lapha aphezulu. So uzabamba into ayikwanisa yona.
Mhm. Kodwa ke ikhona yini imizamo yokuzama ukukhuthaza abantu ukuthi bathenge impahla eziyenzwa elizweni ezingaso ezingaveli kwamanye amazwe?
Yeah, uyabona ukuthi khona uke wabuza ukuthi into yeBuy Zimbabwe. Uyabona ukuthi abantu abaqalisayo bekuBuy Zimbabwe thina singabantu bangkhona. Njengenkosi makhansi weZimbabwe, sabona iyinto enhle ukuthi khona sibe khona ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi bathenge. Siyabakhuthaza sibili. Noma ubakhuthaza laphana, ufanele ukuthi lawo usebenza ukukhuthaze abalungisa izinto ukuthi lukhanyisa nini phela ningathathi isikhathi esikhulu lisathi khona siphonga ukwazi ukulungisa 10 kumbe ni 100 kumbe kulamafutha kuphela. Thina sibuza imbuzo ukuthi khona lapha kwakulungiswa amafutha ekuphekisa kwakule Colgate kwakule sepa kwakulani lani okwakulungiswa lapha kwakulamankampani amakhulu ayelungise izinto zonezo kathesi kazi kabasekho amakampani lawo. Thina sithi lungisa nini izindlu zenu laba abalungisa izinto, thengani ama-machinery okuthi khona izinto ezilungisayo zibe you know kuproduce okuningi ukwenzela ukuthi leyana bathi economics unit cost iyabe icheaper. So nxa thina silapha eZimbabwe sifanele sikhuthazane not ukuthi khona sitshele abantu kuphela ukuthi khona lina you must tighten your belt. Thina singalungisanga indlu yethu especially kulaba abalungisa izinto ezithengwayo. Kufanele konke kube kusebenza kanye kanye. Sikhuthaza abantu ukuthi khanya lanini okwalapha thenga nini kodwa sikhuthaze laba kakhulu.
Ungasitshela ukuthi khona ukuthi impahla zeZimbabwe ezilungiswe eZimbabwe zithengwe kulezi vela kwamanye amazwe kungaphathisa ngani abalaleli bengafuna ukuba kwazi khona?
Kungaphathisa ukuthi khona kuyabe kusithi ukuthi inkampani zethu ziyakwanisa phela ukuthi zinike abantu imisebenzi ngoba yikho esikukhangelelayo.
Ungasivalelisela nje abalaleli usitshele nje okusenhlizweni yakho ngodaba lolu lweBuy Zimbabwe campaign?
Yes, mina ngithi khona ngase sikhangela lawa sithi khona ama-policy esilungisayo khathesi sikhangela i-budget yethu eka-2015 kuyabe kungcono ukuthi khona sikhangele ukuthi khona singancedisa njani abalungisayo impahla lezinto lapha eZimbabwe ukwenzela ukuthi khona bakwanise ukuthenga le technology esikhulumayo. Kodwa nxa sesibanikile imali le sifanele sibalande sibone ukuthi imali le sibili iyahamba yini kuthenga i-technology esiyikhulumayo. Sibanike isikhathi sokuthi khona siyalinika mbeni 2 years, 3 years ukuthi khona libe selifike lapha le production yenu. Lifike lapha ye production yenu. Sibalande ukuthi khona kuyenzwe i-audit sibone ukuthi imali isebenziswa kakuhle. Ngoba amalanga akudala sibona ukuthi abantu kade bezuza imali lezi kodwa sebethenga o-Mercedes Benz benikana imali bengayenzi lokho okufaneleyo. Sikhangele futhi amabhenki ukuthi khona nxa enika imali kulaba bantu bafanele ukuthi i-interest yabo ingabe leyo ebulala abantu okokuthi khona ngabasozi bakwanisa ukubhadala imali. Yabona ukuthi khona unganika imali umuntu usuthi i-interest yakho ifika kuma 12-15-20% inkulu kakhulu ungakhangela mbene e-South Africa. Yabona ukuthi ama-interest rates labo aphansi okwenzela ukuthi khona nxa sebebhadala imali ibe lutshwane. Sesikhangela thina ama-consumer lawo ukuthi khona bafanele ukuthi kube lama-education campaigns abhadalelwayo ukuthi khona abantu bafundiswe ukuthi khona kuyini sisithi thengani lokhu kwalapha. sibafundisa nje ukuthi khona kasiphonga ukuthi thengane okwalapha lifana ukuthi lifana ukuthi likhangele ukuthi izinto zangkhona zinoluhlanza yini zile quality yini xa libona likungekho iquality likhulume ngakhesi sikhangele ukuthi khona sile consumer.
Isikhathi tu bakwethu olivalelisayo ngentungamili nkomo
lo sithandekile mhlanga lilale.